sekelo sombuso wethu siya kasise ukuthi nxa umuntu encintisa uba umongameli welizwe, nxa elezikhalazo kumbe udliwe kumbe kajabuli ngendlela eyenziwa ngakho, uyafanele ahambe edaleni le-constitutional court ayefaka amaphepha akhe. Okwenzakala lokho kuhambelana leyo lesekelo sombuso, akula nkinga lapho.
Kodwa-ke nxa wena ukubona kwakho ubona ngani ubufakazi okuthiwa bukhona bungabenele yini ukuthi bungayenza ukuthi impumela imiswe?
Ye, kule ndlela ezimbili esingakhani ngazo ubufakazi bakhona esingathi ngesithiwa kulo isekta ohambelana nenombolo, ngoba nxa umuntu eqelile wafaka u-10 nefane afake u-8 kuyatshengisela emaphepheni. So kuye omnye ubufakazi nje bohambelana le lokukhalakhala nje kwendlela eyenziwa ngayo ukhetho. Bona abathi ababona amaphepha akhona bathi khona ubufakazi bamanombolo bukhona, obobuqili bakhona buyabonakala nje kahle, kodwa kuthi ukuthi ama-judges akhona ayafanele acubungule yabo abona ukuthi iqiniso na.
Kahle kahle bona abakufunayo abe-MDC Alliance kuyini? Ukuthi kumiswe impumela bese kukhethwa uMnumzana Chamisa yini, kumbe bafuna ukhetho lonke luqalwe katsha?
Yes. Yikho ebengisho ukuthi abathetha le ndaba amajaji akhona abayikhangelisa indaba kukibo ukuthi bathi bona ubuqili obukhona lobo ibuqili obenze ukuthi inombolo zamavoti ahambenana loNelson Chamisa zibe lutshwane. Nxa inombolo zakhona zingazizakala kumaphepha akhona kumbe ama-V23 kumbe ama-V11, i-constitutional court idale liza ukuthi onqobayo uNelson Chamisa sebephendulela-ke lani i-decision yi-ZAC. Abanye bengathi khona hathi inombolo akhona zingathi azitshiyananga kakhulu, kufanele babuyele baye kuncedisana i-runoff. So impumela zingaba zimbi zombili. Okwama-21 seats asikhulunywa ngu-Douglas Mondlo, kana hayi kana ngokunye awuhambelani le petition le-constitutional court le.